Impile ibikwa isile skathi eside eqalile njalo esikhathini esedlulileyo amaNdebele asuke eFlabusi ebehleze ehlukuluza abempumalanga okudale ukuthi labo baqoqane bahlome ngomvulo bayephindisela. Abalimeleyo esiqophelabo esibhedlela esikhulu seGwanda bathi bahlaselwe ngomvulo ekuseni ngabantu abafika amathumi amahlanu abakade behlome ngamabhemba lamahloka. Ofileyo udojwe egangeni njalo ubikwe efunyenwe kunwe inyawo zombili. Umqondisi wesibhedlela seGwanda uDr. Phuki Chimberengwa uveze ukuthi bayamukele isidumbu esisodwa kanye labanye abalimele kakubi. Umnumzana Limkani Sibanda osuke eNkankezi eFlabusi ngomuntu wabotsheketshe abahlaselweyo walimala kakubi. USibanda ulandisa okubehleleyo.
Zulu kungo-8 ekuseni siqeda kuphika isithola nje ukuthi sisebenze wasukuthutha abantu abaningi kakhulu isikhathi sibexotshanisana lathi mina bavimi phambi sibanje nje siba yi-2 then emva kakhona kwami ngigcine khonapho ngizibone vesenisemoteni zimbuya esibhedlela abe bengafika o-50 something abe sishonele ukuthi bakunganikule ukuthi vele ishona vesazindevele bangane bazibonana nandimesigabulele konke la nenyawo zonke lezi.
Omunye wabalimeleyo abalaliswe esibhedlela ngumnumzana Ngabutho Ncube olesitolo evuva njalo uthi uhlaselwe ngomunye wabathengisayo. Uncube ulandisa isisusa salolu dlakela.
Laba eFlabusi behlala besiba lokuyisikhathi bona vele sekuyisikhathi bangabona nje umuntu okhuluma ishona bamthini bambambe bamkara yikho okudala ukuthi labana labo bagcine besiyaqhubuka ngale bebuya ngapha bezosi-attacka kodwa ngazoti blood sesingena ku-crossfire singazi lutho ngoba besekulokhuyana ukuthi umuntu wonke uthitha okugaka okhulumisa indebele sokumele atshaywe njengendlela labade beyenza ngayo vele.
Umnumzana Amon Mathafeni Ncube othenga igolide etonuthu laye ngomuntu olaliswe esibhedlela ngemva kokuhlaselwa emzini wakhe ngomvulo ngabantu okucatshangelwa ukuthi bengaba yingxenye yalabo abaphatheke kudlakela lwevova.
Niyathela bangalithatha ukuthi bakontrole abantu basegangeni labana ngoba nxa besegangeni laphana bayakule ma-claims ukuthi ngi-claim kabani nxa kungayisikho lokhu ukuthi kulama bahlala ema-claims kungcono barimuve basuke ngoba akusahlalisi unkosikazi esithi besabile nokulala endlini balele phakathi kwamasiko ukuthi uzungela.
Isikhulumeli samapholisa ezansi emaNdebeleni uChief Inspector Philisani Ndebele uthi obhubhileyo ngundodana Ncube oleminyaka ekuzalwe ngamathumi amabili lasiyagalombili 28 osuka eNyamadlovu. Uthi njengamapholisa bazadingisisa ngalolu daba njalo laba abayenze lesi siga bazawukhomba umuzwa lotshwala. UNdebele uthi abayisithupha kuleli qembu sebebotshiwe njalo bazomiswa phambi komthethwandaba bethoniswa icala lokubulala. Amapholisa eqembu le-Delta Troop alwisana lodlakela asuka eFairbridge koBulawayo lawa asethelekile enkambeni eGwanda ukuzoncedisa ukuqeda lolu dlakela lwemgodini. Abalaliswe esibhedlela seGwanda balindwe ngamapholisa njalo imbiko esitholileyo iveza ukuthi bazadonisiswa icala lokuphatheka kodlakela kungenani lokulimala kwabo. Udlakela lolu luza kungakapheli amaviki amabili umnumzana Baron Dube odume ngezegolide esigodini ebothiwe ngemva kokudubula wabulala omunye osakhulayo bebanga indawo yokwemba igolide. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngingu-Albert Ncube.